ubu kutuzana n'indaba yo gukora ubundi mbona nkaza ati ubuti uyakwanza ute uyexoxa nabantu akusiyo ntenzi but engubona ngani kulolu hlupho yokuthi ungakhayela kusukela kumnyaka ophelileyo ubuyile wahlangana ne-civil society wahlangana nezinduna kathesi usephendukile futhi wahlangana nani ne-civil society uthi uzasinde phinde phenduke futhi ezohlangana nabantu but kangikholi ukuthi yikho khonokho kwakufunwa ngabantu bemandebeleni abantu bemandebele bayafuna ukuthi bengahlangana layo bemtshela abakufunayo sebesesiyakwenza but uma singahlala namhlanje kakukho loku kodwa okubambekayo osokwenzakele ngaphandle kokuthini ngokube xoxo nabantu ekhatha amapikitha engingakwaziyo ukuthi kule sincerity kumbeni ngomuntu ofuna ukusebenzisa abantu enze ngani uyaxoxisana labantu ebesethatha amapikitha ezenza ukuthi umhlaba ucabanga ukuthi indaba yebhukura wonke silungiswa yena engalungisi lutho njengibona ngathi kokulo hlupho khona kubaba lowo ngabe uthi exoxisana labantu kube nokuncane okubambekayo ukuthi hayi lokhu sokwenzakele lokhu sokwenzakele kodwa akula ngisho loku kodwa esingakubamba lokhu sokwenzakele ngaphandle kokuthi kunathwa amatiye kuthathwa amapikisha yikho mina sengikubonile kuphela
manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzaqhubeka elokhu ethatha imfanekiso nje kuphela yini kumbe kukhona okuzagcina kusenzakala nxa sikhangelela kusasa
okuluhlupho yikuthi ungakhumbula kumnyaka ophelileyo ubuyile umnankagwa la uthe ngemva kokubuya wahlangana ne-civil society lezinduna umfaka izitengi kodwa ngaphandle kwalokho uzakhangela abasekeli bakhe ongusecretary administration wezanu obhedi mpofu udeputy minister we-communication u-Edenge Mtoti lalo u-permanent secretary ku-president office ku-communications kutomba udoti charama bonke bathaya phansi bathi kwakona kuna kuxolisa kwakuyisikhathi senu so mbona ngazathi kule nto yodesatoni kulalokho kuthiwo ngu-emerson mnankagwa njengopresident yelizwe kube laloko kuthiwo ngabantu abasekeli bakhe and ngemva kokuthi bona betho njalo bacontradicta yena kasibonange senza anything to them okutshengisa ukuthi yena okuthiwo ngabanye bakhe savumelani labo kungabe kuyikuthi engxenye abantu bemadebheleleni labahlangana labo behlangana labo njengenjongo eyodwa yokuziklina so yikho kulo hlupho khonoko.